sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-1 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alijumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende akubulawayo luza kuba emthethwandaba we-Supreme Court kusasa.
Iminyaka eyi-22 izanupiyefu yehlulekile ukuthi ithathe lawo ma-seats, sifuna ukuthi ithathe ngesingundengunde isebenzise imithethwandaba.
Kambe ukhetho oluzayo luzaqutshwa ngokuthula na?
IZimbabwe mayibele enabling environment so that any ozawina, whether ngumuntu we-CCC, whether ngumuntu we-EFF Zimbabwe, kungabi le-dispute.
Bathwele nzima abeZimbabwe kwele Botswana ezandleni zabaqatshi abangababhadali ngemfanelo, kukanti abanye balimala emsebenzini bephume belingise izandla.
Sizwa ubuhlungu kakhulu ngendlela okwenzakala ngakhona, ukuthi umzukulu selimele, ikampani yahle yamlahla sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alijumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kobulawayo luza kuba imthethwandaba kusasa. Ibandla le-CCC lithi ukuvinjwa kwamalunga alo lokhu akunyampisanga inhliziyo zabavoti. Abanye abebandla le-ZANU-PF babikwa bamangalela amalunga la emthethwandaba besithi ahambisa amaphepha okuncintisa emthethwandaba we-nomination court isikhathi sesedlule okwabangela ukuthi idale libavimbe. Kodwa bona besekelwa i-commission yezokhetho i-ZEC balandula ukuthi bahambisa amaphepha la ihola lesine u-4 o'clock esechayile. Ngalokho yikho bekhweze lolu daba emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Abantu abaningi kabanyampanga izinhliziyo, abantu abaningi babalahlanga themba bakhayelela ukuthi bazavota mhlaka-23 Ncwabakazi. Lapho kuyaba khona le National and Harmonized Election mnyaka ka-2023. Nanzelela ukuthi lapho esihamba khona singakhayela eBulawayo South e-Country Park and ikakhulu edolobheni kwaDwane. Sanzelela ukuthi akhona amalunga e-ZANU-PF azama ukuthi ayethusele esithi dayisikhiwa intimidation bethusela amalunga awe Citizens Coalition for Change. Ananzela ukuthi abasuthiseki nxa bebona umuntu esiqokele kuhle, bayabefuna ukuthi emthathele izembetho, bayabefuna bona ukuthi kukhanye ukuthi bona yibo abanamandla kadlii. So bona ukuthi konke lokhu akukho emthethweni. Oduduko oluyabe lukhona ukuthi ungaze uye emapholiseni sesiwazi imikhuba wabo okuthi bafika besekele bona abe ZANU-PF. Umkhankaso kwezinye indawo uhamba kuhle, bona amakhansela besikhuthaza ukuthi abe on the ground, bebe amakhansela ahamba ezindaweni bayikhankasa. Kwathi simbona khankaso lo uhamba kuhle njalo, maningi amakhansela ancediswa abantu.
Kodwa liyakhankasa na kungela hlupho esilubona lwenzakala kwesinye isikhathi?
IZANU idinga ukuthi ihluthune amasithi nalawa ayi 12 gobulawayo into engazange ilokhu zikwanise ukuthi iyenze eminyaka edlulileyo ngathi iminyaka eyi 22 iZANU-PF yehlulekile ukuthi ithathe lawa masithi sifuna ukuthi ithathe ngesingundengunde isebenzise imithethwandaba yikho phela okuhlupha ngombusazwe kamnangagwa ukuthi umnangagwa nxa ekhona esidukudukwini kuthakazelela kakhulu ukuthi asebenzise izandla zikahulumende ngendlela engayisiyo.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirota isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Kunjalo nje amalungiselelo okhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngenyanga ezayo iyona le inyanga isiqala lamhlanje ayaqhubeka njalo amapholisa kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa ngumkhokheli webandla leZANU-PF belokhu begcizelela ukuthi kube lokuthula lanxa amabandla aphikisayo agoqela ele Citizens Coalition for Change esithi udlakela luvelela kunalabo abathi aluphele. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema usanda kuthaza ukuthula kukhetho lweZimbabwe kumbuthano oqutshwe ngempela viki okunanza ukufikisa kwebandla leli iminyaka elithumi yabunjwayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 usithandekile Mhlanga.
Asizweni amazwi kamnumzana Malema ekhuthaza ukuthula kweZimbabwe.
We say to President Mnangagwa, stop disrupting the peace of Zimbabwe. Zimbabwe is going to election. Allow the Zimbabweans to make their choice in a democratic manner without any form of intimidation.
Umholi webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ntibali, oyinxusiwe kulomcimbi, uthi umnumzana Malema wayengasoli umongameli Mnangagwa ngoba kuvele kulokuthula eZimbabwe.
Ekhuthaza very strongly ukuthi iZimbabwe mayibele peace, iZimbabwe mayibele enabling environment so that any ozawina, whether ngumuntu we-CCC, whether ngumuntu we-EFF Zimbabwe, whether ngumuntu we-ZANU-PF, whether ngumuntu we-Mthwakazi, whether ngumuntu we-ZAPU, kungabi le dispute, sibe able to congratulate each other. Sikwazi ukuthi hayi abantu bakhethile ngendlela akade beyifisa.
Umnumzana Ntibali uphawula ngobudlelwano bebandla lakhe lele EFF ye-South Africa.
I-EFF i-1 si-believer ku-1 founding manifest. Siqhubekela phambili ngendaba ye-land expropriation without compensation. Thina sifuna i-free decolonized education. Thina sifuna more investment ku-economy ye-Africa. Thina sifuna i-borderless Africa. Thina sifuna i-nationalization of ama mines, la manye amasektha nje aqhakathekileyo, inhlanganiso zihloniphe ama human rights. EFF ye South Africa, ama EFF wonke nje jikelele i-Africa yonke, sisebenza sonke njalo i-ideology yethu i-1. So kodwa thina i-EFF Zimbabwe is an independent political party e-operator within Zimbabwe laws. Kodwa hayi ubudlelwano bethu bukhulu kakhulu ne-EFF.
Umcimbi we-EFF ugqitshwe ngomgido we-toyitoyi obuholwa ngumnumzana Malema lapho obekulomutsho oncoma umanyano weziphalo wemkhonto wesizwe okugcizelelwe yingoma yomhlabeleli uRingo Madlingozi ethi vuma kamnandi.
Amafaita fitile kwelishu faita ndithi vuma kamnandi.
Asizweni umbono kamnumzana Ntibali ngalo mcimbi.
Mina vele ngimuntu owaphuma kuZaphu, iZaphu kuyikuthi ubaba lo mama babe ngamalunga aweZaphu. UJulius Malema uphume ku-ANC labanye nje abasebenza layo. So imbali ye-Zipra lo mkhonto wesizwe siyayi-understanda kakhulu, njalo ingoma leyi yokutoyitoya ingoma eyayihlatshelwa empini, ingoma eyayihlatshelwa ukuze ikhuthaze abantu.
Lage, gichi, gichi, gichima, zipra,
Thina lathi sizibona sisempini ye-economy, so ukuze simotivate ama-ground forces ethu, we will always sing these kind of songs ezitoyitoye ukuze sizikhumbuze ukuthi we are fighting for a borderless Africa, we are fighting for one presidency. Ilizwe liyi-one kuthiwa yi-Africa. Yiwo umbono wethu.
Umnumzana Ndivali uncintisa kukhetho lokudinga uzamela imagwegwe edaleni ephalamende emele ibandla lakhe le-EFF Zimbabwe. Ngimele i-Studio 7 ngikhonapha e-Washington DC. Ngisithandekile Msaka.
Hayi, siyabonga ube langa elihle.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Bathwele nzima abadabuka eZimbabwe kwele Botswana ezandleni zabaqatshi babo abangababhadali kuhle ngemfanelo, kukanti abanye balimalela emsebenzini baphume bengatholanga usizo. Intathelo izindaba eStudio 7, umqondisi Dube uxoxe labanye abakusimo lesi, waxoxa udaba olulandelayo.
Udaba lokudutshulwa kwaNumzana Gift Ncube ezandleni zalowo wayemqhatshile ngomnyaka ka-2013 kwaba ludaba olwethusa iningi. Waqunywa izandla zombili kulandela ulimala kwakhe. UNcube wayeqhatshwe isizalwane seBotswana ukuthi agamule isigodo ensimini, kodwa wathe siyacela inhlawulo, umqhatshi wakhipha umbhobho wamdubula. Kungekude uThulani Moyo wasala engelasandla sokudla ngemva kokuqunywa ngumtshina emsebenzini. Akulasizo alutholayo loba wagijimisana nalolu daba kumagqwetha. Numzana Melifiana ulotshelalisiwe esibhedlela sempilo kulandela ukuqhamuka kwakhe ikolo emsebenzini kwele Botswana. Inkampani abeyisebenzela isimlahlele egangeni. Lezi ngezinye zesimo abezimabho kwele Botswana abazithola bebhekane lazo. Iningi ngelisuka ekhaya lizodinga ukuziphilisa, kodwa ligcine libhekane lesimo esephula inhliziyo. Abanye kakhulu abangena kwele Botswana bela maphepha abahlawulwa abaqhathi bethembe ukuthi bayababophisa. Umnumzana Gilbert Ndlovu wangena kwele Botswana ezodinga umsebenzi, kodwa kathesi kasenelisi ukuhamba. Usesebenzisa isitulo samavili i-wheelchair okwempilo yakhe yodwa. Wabhaqabulwa kabuhlungu ngemvubu enduneni kuthiwa udale icala.
Njengoba wonke umuntu ekwazi ekhaya into ziwome njani, wonke umuntu ngayingena lapho vele ekhaya umuntu yabezozama ukufuna ukuthola uncedo. Manje cabanga ngawungena lapha utawula amaphepha, sufuna lapho susebenza usabhadala. Isikhathi esiningi wakusebenzisa inyanga isiyaphela, so uvuke uthi uyathola imali. Ndizokutshela ukuthi awusela maphi. So into yakho nayo kuzima kakhulu ngokungela amaphepha.
Umfowabo kaGilbert uGiven uthi ulimala kwakhe kuba nzima okwenza ukuthi imuli icine ikhangele yena, kodwa bona bengene eBotswana besithi bazophandela imuli zabo.
So umuntu nje ohlezi kuzitshela, umuntu osefuna ukuhlala encediswa nje every time. Elo muntu eduzane yabe emncedisa ngalokhu nalokhu yabe kufuna. Ngisho lokhu yaje etoilet ma yedwa athola kusiba nzima kakhulu ukuthi ageze. So hayi, impilo yakhona vele yashintsha from kulimala kwakhe.
Umnumzana Mbonisi Fuyana, umalume kaMeli Fuyana, laye uhlaba umkhosi ngokwenzakala kumzukulu wakhe. Ufunga isidi khona ezangena kwele Botswana ukuzabhekana mathupha nababemqhathile. UMeli usanda kukhitshwa esibhedlela eSenyangakwe eFrancistown, wasiwa empilo lapho alokhela lusekhona eqamuke iqolo.
Sizwa ubuhlungu kakhulu ngendlela okwenzakala ngakhona ukuthi umzukulu uluselimele. Ikampani yahle yamlahla sibili, kodwa ngoba sonke siyazi ukuthi abantwana bagcwele ilizwe lonke leli ngenxa yenhlupheko yasekhaya eZimbabwe. Umfana wayelamaphepha kodwa engakwananga kahle, kusho kona ukuthi ikampani ingabe yathatha i-advantage yalokho.
Ufuyana uqhubeke sithi udaba lolu bazazama olugijimisa bengasoke bekele njengalokhu okwenziwa ngabanye. Ukhala langosizo ukuthi uMeli ayeneliswe ukuyahlinzwa i-operation.
Ngemva kwemsebenzi, mhlawumbe ngemva kwe-operation, hayi, sizothi nje ukuyiqoqodela sizwe ukuthi kwenzakalani, ngoba according to the doctors, hayi, isimo esingamanga kahle. Isimo esingamanga kahle osongamthatha impela iminyakanyana ukuthi aza alulame kahle.
umeli weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Henry Mkonweshuro uthi liyakhuphuka inani labantu balimala kwele Botswana ababika isimo sabo emaofisini akhe.
As you are aware, the basic motive, one of the basic motives why the embassies are formed is to protect the interests of Zimbabwean nationals in wherever they are.
Umkonweshuro uthi sebenanzelele ukuthi labo abahlukunyezwa kakhulu abangala maphepha apheleleyo awukuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana.
People take advantage of the fact that they're not documented. But it doesn't mean that if you're undocumented, you should suffer from unfair labor practices.
Iningi liyazama ukuyaphanyeka indaba zokuhlukunyezwa emthethandaba, kodwa abanye baphuma bengaphathanga lutho. Kodwa ukuthembisayo ukuthi abafana lo Gift Ncube kanye lo Gilbert Ndlovu bathola okokwesula inyembezi, inhlanganiso ebona abangena kwamanye amazwe besiyadinga imisebenzi e-International Organization for Migration ithi emhlabeni wonke jikelele izisebenzi zokuza ama-migrants lokhu zibhekane lobunzima bokuhlukuluza njalo besetshenziswa njengezigqili. Ngingumqondisi Dube oyindaba Studio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkampani yakwele Bhilitane emba amalahla eBhinga isithembise ukuthi izakwakha injanji evela eBhinga isiya eKwekwe. Lokhu kuvezwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ephawula umgodi walinkampani eMsesu eBhinga. Iphephandaba lobulembu eleZimlife.com lilodaba lokuthi kulondoda weMarange olumathise indlu kade kulele umzukulu wakhe labantu bakhe abathathu abathe bafa konapho kunye laye lundoda uTonderai Mutshimwe. Leli phephandaba lithi uMutshimwe ubecele icansi emzukulwini wakhe owalileyo kwase kumcunula wenza lesi siga. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani kuStudio 7 bantu bakithi abahle. Siyamuzwa ubaba uMnangagwa utshela abantu basenkaya ukuthi uPutin uthe ababona. Kulokuthi uPutin ube uthe next week ngizobuya nyolungisisa umgwaqo wenkaya usiya kobulawayo, ube kungcono than ukuthetha uPutin uthe ndibone bantu benkaya. Shua kuright khonoko kuRobha abadala bethu, hayi akuzima lokho. Leli liphoso mpela.
Oke kuStudio, yes, siyabonga. Siyabonga njalo ithuba lokuthola ukukhuluma khona lapha. Yesizwile isithunywa senkosi uKhumalo ekhulumela phela abantu bakamzilekazi ukuthi kuza kuba ledile mhlaka 9 September. Bakithi bantu bakamthakazi siyacela bakithi akungabi indaba ekhulunywa eSouth Africa esizawuthiwa kulamakhwanti amazathwala abantu, kumbe kube indaba ephelela emadorobheni kumbe ema-growth points amancane. Akube indaba ephumayo izimpandle kanye emakhaya lapho kuhlala khona abantu, ezitolo ezincane, kube lama road shows phose ngama district wonke, kube lezi mota eziphumayo zenze ama road shows zibika zikhankasela lelo langa. Iphindile khona njalo i transport leyo bakithi, kungabi into ephelela ku social media kumbe newspaper ndoba ku TV, akube into ebuye ebantwini. Siyakuthakazelela lokho. Ngiyabonga. Igama lami nguVukani Zulu, ngisekezi Mathisa.
Yebo Studio 7, hey bantu, mina nginesimanga labantu engayilabo abantu wakithi esindebeleni lawo. Kathi ndibona wakhala ukuthi uMnangagwa wasibulala nokuthi wenga wasibulala. Kathi manje uMnangagwa wangikhona lowo babili yini umbe wathathu wethaba nje kuphela waphila imbuzi lezo ziphiwe wona yini leziphiwe iziphatha amandla zabadala abadala bantu. Khonapho wazathethisa ukuthi amashona ayazihlupha ayazihlukulu khonapho kuneshona yini kumbe inhlamba nje kuphela. Nakho waseriga warige khonapho eblawayo khonapho warigela ngamashona ariga kumbe kuyini alibona ukuthi abantu wakithi omama thina chaye mpululu chayelira isile yesi chayela eibuya kanye after 5 years hayi kwakwavuleka ingqondo manje abantu wafa kudala wefela khonoko wena wasepululu zwapimbu mina ngagawona abantu gcwele ebhalagwe lanye wathisele ezindlini wasezithi omama yethu wafa ebuya wamuthabela umlangago yiwo amakepisi lawa nensaluze neziya ziphekwa ngamapostoli hayi kwakwaphaphame manje nelanga langikhona nje kawayenze ukunye
Studio 7 siyabingelela ku-Studio 7 sithanda ukubingelela abasakazi bonke ngizathanda ukuphawula endabeni yakobulawayo le ehluphayo akithi kubuhlungu xa sisizwa indaba enjengale kuzizwisa ubuhlungu kodwa futhi kuyadingeka ukuthi abakhokheli bethu Weissman Ncube Pidi lawe bulawa wonke nje abanye ake lizame ukuthi phela lani bakithi iparty ibe yiparty ele working structure ekhanyayo kuhle kuhle ezinye izinto ziyaphunyuka zihambe kubi i-support lilayo silayo i-support ikhona abantu bayasupport umnango ungafunakali kathesi usiyabamba labo Putin ubone siyahambisa abo Putin khona uPutin obulala abantu isigebengu esaziwayo ikukhulu kwakunje enkulu kakhulu anti yabona ukuthi usezama ukuthi ebambane lo Putin ukuthi lapha ezama ukuthi esibulale abantu bezimbabwe especially ama-terrorists siza kufa ngokuningi vele sesifile ngoba nxa uyasebenza umnyaka leminyaka uhole kuswa ibhondi imali ethenge ingathenyoni yona isuyisi ufile vele ufile umuntu ofileyo sifuna ukunaka aphume le bhondi yakhe ahambe imali yakhe lelo mbuyane ihanti ahambe la ekuthiwa yenza ngale kibo endaweni yakibo kodwa bakithi kubuhlungu indawo yakobulawa le ibuhlungu kakhulu akuzali ukuthi ngazo zonke indlela kulokhuzi kodwa nakwehlule akwehlule ngoncolo wakuthei vele ama-elections singayi kungayo ama-elections ahambe ama-elections eyedwa ayivotise eyedwa abona ukuthi wenza njani ngoba la international community sicela ukuthi khangele i-EU lapho abakhona bonke labo United Nations bebona ukuthi kwakhona sokuvotwa ngamakhothi ikhothi leyi yabomalaba leyi ikhothi eyingabisi engenzi lutho ikhothi iyona esebenzela izanu so akusela khothi lapha awula khothi ikhothi yayezanu kuphela bakithi siyacela ukuthi hayi asisapoteni sibona ukuthi aphileni senze singani kodwa into ekhona kwini ngokuningi singayimuva abantu bakithi singayimuva sikhohlwe ngokunye but singayimuva siyephambili
njani Studio 7 hayi siyithemba ukuthi lisicela ukuthi abantu bezanu bazame ukuhlonipha abantu bebobulawayo bengaziboni ngazathi umthetho uzahlala esezandleni zabo ngicabanga ukuthi umthetho kumele ulandelwe ngendlela ikhona ukufuna ukuzika ngokufuna ukufaka umthuli abantu abavuye kuleli lizwe behlulekile ukuphakamisa i-economy yelizwe sibabona besibona ama-RTGs asebenza kodwa yavele engasebenzi asikazi ukuthi bahloseni hlose ukuzinothisa bona sicela abantu ka-23 August bekwazi ukukhipha i-ZANU PF empower ukuze sikwazi ukuqhubeka ngeli lizwe elifile because of i-ZANU PF ngudlangamandla emadolobho
alo yebo mlaleli ngiyabonga ukuthi eyami la yokho uzwakale yami audio lapho ku-Studio 7 kanti mina mangalisa yibona abantu abathi manje bekhankasa beqasha ukukhankasa ngalowo mnyaka bengikhona beqalisa ukuthi uzokuphubani ukhuphe lokhu ngapha sokufakwa amakhompyutha why olalo ngi-5 years yonke leyo eyi-run engayosiponsa abantu ngalezo zinto so abantu bafunda nganaleyo 2 months kuphela sokusele ukuthi yikho abangafunda khona amakhompyutha la hayi abafundi ukunanza abantu kuhle ngesikhathi esifana
Studio 7 ngiyazibongela bafowethu ngibonga indaba zasekhaya ngibonga bafowethu awuhlale kunjalo Studio 7 izimbabwe zilunge sitoke siseceleni sigekela siseceleni alunge izimbabwe siseceleni Studio 7 siyabonga hayi siyakuzwa okwenzakala elizweni kodwa hayi kuzaze kube right thembeleni kuNkulunkulu kuzaze kulunge emhlabeni lapha emhlabeni alaqile ezikhodi emhlane into zonke zadala uNkulunkulu ilanga izofika lokho liyiwani akekho omkhulu okudlula wonke umuntu emhlabeni okudaliwe ufana nokulotshiwe lasezwini kuyaziwa iyolanga lizafika siyabonga makhosi
Studio 7 abasakazi labalaleli lonke nje jikelele umhlaba wonke ake ngethula umbono la umboneni lawo nanko engicabanga ukuthi silabalandeli bethu kade sibakhethe emalokitshini nakobulawayo lapho ngani kuthiwa silahliwe kodwa ke ngokukhangelayo abamanye ama-opposition abanye abavele enhlanhla bangena kuma-MPs lamakhansila kasixhaseni bona bemthwakazi Republic Party abezapha sibaxhasenini ababekhona kulezo zindawo kuze kusale indawo ezingela muntu kodwa ku-president please awusicelo lesi please sonke CCC ku-president sonke CCC nguye mbone ngani kuphela singaphuma legudu answer asizameni ubaba uChamisi sizaphuma le answer andithembisi manga lapho sikufika njalo engqondweni yami asichaseni uChamisa sonke wonke sonke umhlaba wonke jike ku president asiqhaseni uchamisa sibaphumale answer nyabo
ku studio 7 ku studio 7 ayizabingelela njani lonke khona ngapho basakazi abahle yiye nthanda ukubuza ngizwe Thembo esithemba exoxa lo dokotela lapha ngomkhuhlane lo wenkaba khuhlane wenkaba engicela ukubana embuzele ukubana kubangelwa yini ukuthi idonse inkaba isiyaphakathi idonse isiyaphakathi ibe lokuhlaba njalo ukubana baningi lapha abantu abangathi bakhathaza isifo lesi senkaba isidonsa isiyaphakathi abantwana kanye labadala esibhedlela lapha njengoba kungasela muthi kukhanya ingathi into yakhona kayo bayikwanisa ngazi kumbe kungabe kuyilo muthi wakhona uyabe utholakala emakhemesi eke silayizele umuthi wakhona ongayolapha leso sifo ngiyabona ke limbuzele Thembo ngobona
Studio 7 ninjani basakazi bethu ngilibingelela bonke uthando lwangomusa kankulunkulu ngithi madoda enkayi abantu abahambe kuphela emarayini bezihlele ukudlala kwabanikwa umnyanga kodwa kuyizithuthi ezinjani ma ungabe urojwa nje urojwa ukhangele egcekeni ukuthi lapha ngiyarojwa kena uvuma ugcine usiyavotela izandla ungumuntu nje ayule ngqondo ambona ukuthi umuntu olengqondo angayivotela izandla phandle komuntu ongalengqondo nje ongacabangiyo ongacabangeli ikusasa lakhe kodwa umuntu ocabangeli ikusasa lakhe ambona ukuthi angayivotela izandla
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyazi ukubana abanye bayabuza ukuthi kathi kungani imilayezo yabo ingadlalwa emoyeni. Iqiniso yokuthi miningi kakhulu, siyacela ukuthi ibe mfitshane. Bakhona abasithumela ama 1 minute azwakala kakhulu, sibili umuntu uyakhuluma aqede afuna ukukhuluma. Siyacela kakhulu balaleli ukuthi liyenze ebe mafitshane ukuze senelise ukwadlala. Siyabonga.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwezemelika, uphenyo olusanda kwethulwa lutshengisa ukuba ongumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uqhubeka ekhokhela amalunga ebandla lama-Republicans afuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. UTrump uthola imiklomelo eyisilinganiso sokungamachumi amahlanu lane 54%. Kuthi abanye laba kukhanya omlandelayo ngumnumzana Ron DeSantis, yena olemiklomelo elichumi lasikhombisa 17. Kuthi abathi owayengumsekeli kaTrump umnumzana Mike Pence, unkosikazi Nikki Haley lomnumzana Tim Scott onguye yedwa onsundu, bobathathu bathola imiklomelo eyisilinganiso sokuthathu ekhulwini i-3%. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alichumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende luza kuba emthethwandaba we-Supreme Court kusasa. Bathwele nzima abeZimbabwe kwele Botswana ezandleni zabaqatshi abangababhadali ngemfanelo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye silazo njalo ezinye indaba ntambama ngo 7:30.